Inkokheli yebandla leZanu PF ithi abantu abaningi balandela kahle uhlelo lokuhlala ezindlini okwamalanga angamajumi amabili lanye kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osubulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 48,200 emhlabeni wonke jikelele. Omele iBulilima West edalele eParliamente ekubandla leZanu PF uMnumzana Dingumuzi Phuthi uthi ukusilela kwempahla okwenza abantu baphume ezindlini zabo kwenziwa ngabantu abathenga impahla enengi abayigcina ezindlini lokunye okufanayo.
Abantu abaseZimbabwe kathesi nxa kukhona okuthiwa ngama-lockdown engxenye bakugcina ngesikhathi sakudala sama-curfew okwakungahambelandla lokho. Lokhu sokungumumo obamba wonke umuntu, obamba yonke indawo yomhlaba. Kodwa ke ukuthi kuswelakala izinto, yebo kambe zingaswelakala ngenxa yokuthi angithi nxa vele imisebenzi ingayenzakali ngendlela okumele kube kusenzakala ngakhona, kuvele kukhangelelwe ukuthi kube lokuswelakala kwempahla ezithile. Kodwa hatshi, angisoze ngiqambe amanga ngithi kuyezwakala kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba uhulumende wathi izitolo ezithengisa izinto ezifunwa ngabantu kazibe zivulile. Kodwa umkhuba wonalwana wokuthi abantu bengezwa kuthiwa kuzavalwa bahambe bethenga okuningi bese beqeda beqedela abanye, laba bamabhizimusi labo bese bekhuphula, yiwo kodwa esiwubona uhlupha kakhulu emadolobheni.
Uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lolu emaphandleni.
Mina ngikhuluma kanje ngisekhaya ePlumtree eBulilima West constituency. Ngengabhoda ngisuka lapha ngadlula kubonophemano Masendu, ngaya kubokhame Matiwaza, Ndolwane, Makhulela 1, Sabasi, kubathwa ngale phansi, ngaya kumakhulela, ngaya eDupute, ngaya koBhuthe, ngaya koGwamagwama, ngaya koHoki, ngaya eZuzaphi, ngaphenduka kukhame kathesi nisenyele koTokwana. Nginanzelele ukuthi impahla ezifunwa ngabantu zigcwele kakhulu. Impuphu le etholakala eZimbabwe leyenziwa phetheya kugcwele kakhulu. Abantu bazihambela emavinkilini bayethenga baphenduke njalo nje. Ngifike kondolwane ngathola kulayine izigubhu lapho kule shop khona. Everywhere kulayine izigubhu ezilama disinfectants lawana lama sanitizer. Abantu befunda ukuthi kugezwe izandla. Ngathi ngijabula kakhulu ukuthi abantu bemaphandleni bamukele kakhulu umbiko wokulimukisa abantu ngomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ukwedlula indlela embona abantu besenza ngayo etown, abantu bemadrobheni benza okokuhlukuluzwa okwenzela ukuthi bazwisise nje ukuthi kumele baziphathe ngendlela ethile.
Kodwa unkosazana Thabita Khumalo okubandla le-MDC uyakuphikisa lokhu esithi uhlelo lolu kaluthulwanga ngemfanelo.
Sikhuluma kunje nje abantu kabala mali, sikhuluma kunje nje abantu kabala kudla, sikhuluma kunje nje abantu abala manzi. Izibhedlela sonke siyazi ukuthi akuse izibhedlela sokungamamotshari. So inkinga esilayo ngeyokuthi lo mkhuhlane ungamemetheka ngendlela osumemetheke ngawo umhlaba wonke jikelele, abantwana baseZimbabwe baqonda ngapi, siya ngapi?
UMakhumalo uthi inkokheli yebandla leZanu PF ifuna ukuzivikela hathi uZulu weZimbabwe.
Sebethethe isibhedlela esasingesikakereke sebesilungisa ukuthi banelise ukuthi kwelatshwa abantu. Kambe shuwa inkokheli bani ehamba yethatha isibhedlela esavalwayo ntolontolo, betshiya izibhedlela abazibulalayo bona ukuthi bathathe leyo mali bayengena ezibhedlela ezinkulu ezizancedisa abantu abaningi hatshihlekanyana labo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Chemist Ndlovu ohlala emajayimbe eMatobo.
Fundiso iyasilela ngoba nxa ngikhangele ngiyabona ukuthi abantu abakwazi lutho ngalo mkhuhlane, njalo basakuthatha njengokuthi ha mkhuhlane nje njengomkhuhlane yonke, abakho serious ngakho ngoba bengakabona okwenzakalayo. So kukhanya ngani uhulumende bemele ukuthi ngabe uyakhipha abantu bezempilakahle bebhode ikakhulu emakhaya befundisa abantu ngalo mkhuhlane, ngoba abantu bakholwa ngokuthi sebeyibona into bengakayiboni, so betshelwa ngomunye umuntu abakukholwa. So bafuna ukuthi kube khona abazempilakahle bona babazabhoda befundisa abantu ngalo mkhuhlane bengawukhangeleli khatshana njengokuthi kathesa abantu abaningi vele belokhu belala ukholo lokuthi into zamakhiwa ezibamba abantu abalezi mali eziningi laba abafundileyo abahamba emazweni njani njani.
Kulabantu abafika phose ichumi abalomkhuhlane lo kwele Zimbabwe, omunye wabo uselamaviki amabili wabhubha. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKipps Dube.